Sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 16 Ncwabakazi 2022 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
okuyamele ukuthi uOdinga ngabe unabo na ubufakazi obubambekayo obungamusa emthethweni. Njalo kuzafanele ukuthi bebonke abaholi beKenya lento beyibambe ngobunono obukhulu kakhulu.
Umnumzana Raila Odinga, umunye wabakade bencintisa kukhetho lokudinga umongameli weKenya, lapho kubikwa unqobe umnumzana William Ruto, uthi kemukeli impumela yokhetho njalo uzayiphikisa emthethwandaba.
Ngibonile omama bayenzile iconference yabo for registration for the Congress, lapho-ke abamgcobe khona ubabakumanza ngokubana abe nguyo zathumela ngo-2023. Ngabona nama-youth futhi lawo esengiphephana naye kwi-conference yabo.
I-ZANU PF yazise namhla ngomhlangano walo omkhulu owe-Congress owenziwa mhla ka-26 ngomfumfu usiyaphela mhla ka-29 ngokukhetha inkokheli. Umkhuhlane wendingindi oqhamuke ngomabasa lonyaka esigabeni seManicaland ubikwa ususabalala kwezinye izigaba zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umahluli womthethwandaba waphezulu owe High Court Justice Sylvia Chirawo Mugumba walile kwamukela isicelo someli wezengeza West edalela eParliamente umnumzana Job Scala esokuthi athoniswe isuka engekhaya ngokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso esebail ecaleni aletheswayo lokuthi wayephambanisa kusebenza kwamapholisa ababecubungula udaba lokubulawa kukankosazana Mo Blessing Ali, ilunga lebandla lakhe ele-Citizens Coalition for Change. Unkosikazi Beatrice Mthethwa owenhlanganiso yamagqwetha abona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights nguye ophanyeke lesi sicelo emele uSikhala. Umnumzana Raila Odinga, umunye wabakade bencintisa kukhetho lokudinga umongameli wakweleKenya, lapho kubikwa unqobe umnumzana William Ruto, uthi kemukeli impumela yokhetho njalo uzayiphikisa emthethwandaba. Amakomishina amane phakathi wayisikhombisa asekela umnumzana Odinga kulolu daba njalo agcizelele lamhla kubana amnani lamavoti awabalanga ngefanelo. Emhlanganweni lenthethe lezindaba umnumzana Odinga yena osencintise kahlanu kukhetho olufanayo kodwa enganqobi, uxwayise abalandeli bakhe ukubana bengabangeli udlakela njalo balandele umthetho. Ukuhlaziya lolu daba usandikile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Umthetho usebenza ngento ebambekayo, umthetho usebenza ngento enobufakazi. Okuyamele ukuthi uOdinga ngabe unabo na ubufakazi obubambekayo obungamusa emthethweni. Njalo kuzafanele ukuthi bebonke abaholi beKenya lento beyibambe ngobunono obukhulu kakhulu, ngoba siyayazi iKenya inomlando wodlakela ezimeni ezifana nalezo ezokhetho. Sike sakubona udlakelo lube likhulu kakhulu lwathatha imphefumulo yabantu eminingi phakathi kwakhe futhi uOdinga no Uhuru Kenyatta. So lokho kukodwa yinto enomlando, yinto enembali kwipolitiki yeKenya esingakubona abantu sebekwenza uma ngabe kuyukuthi ubuholi ungazange bayengamela ngendlela elobunono lento. Kukhona inkulumo eke yaba khona ethi ukhetho alukafiki esiphethelweni uma konke okuqondene nokhetho okungakapheli kube nakho lokho kuthiwa yiriran kodwa ukuze kwenzeke lokho esimene sifana nalesi yikuthi amajaji ebe emvuna uOdinga ngoba uma engamvuni ngokwe constitution yase Kenya ithi 50+1 esikubonayo ukuthi uRuto ukutholile lokho ngokwe constitution uwinile kodwa ke uma kungajikwa lokho sokungajikwa ke ibufakazi obubambekayo uOdinga azawubeka phambi kwenkantolo ikantolo imvune kube sokusiba yilapho ke okungathiwa akuyo kurirun kodwa ngabe bebonke abenelisanga ukumeqa u50 kade kungeyikuyiwa nasekantolo kade kuzovele kulungiselelwe ukuthi kuyiwe kurirun so nje kusenomqansa omkhulu kakhulu abantu baseKenya ababhekane nawo inkinga ukuthi lapha sesikhuluma ngumuntu isikhathi sakhe esesincipha kakhulu kwipolitiki yakhe ngokwempilo yakhe
kodwa sesibhekisisa indlela ukhetho oluqhutshwe ngayo singathi kukhona inobe kusolisa okungakhomba ukuthi impumela ayilunga
esikubonile ngokhetho lwaseKenya ngicabanga ukuthi ekukhankaseni konke kubukeke kuhamba kahle kakhulu ukweseka kwaOdinga okuye kwaphumela obala esekwa nguHuru Kenyatta ngibona ungathi kulukhinya bezile ukhetho lwakhe uOdinga ngoba kube sengathi yena usengoweqembe libusayo uRuto ungathi usesiza engathi usesiza eqhamuka kuqembe elivele lifuna ukwengena engathi phecelezi opposition khona lokhuyana kusimo sabantu bezwe kuyakulimaza ngoba bayebe izikhala kade belazo ngaphansi kuka uHuru Kenyatta bayebe bona ukuthi nawe usazoqhubeka ngendlela lona ophumayo akade esiphethe ngayo siphinde sibuke ungathi sisiba khona lento yokuthi abavoti sebebuka nokukhula komuntu uma ubuka uOdinga encintisana noRuto uRuto usencane kakhulu ubutsha bakhe yibo obungabe naye umlekelele kakhulu ukuthi athole amavoti
umnanzana umsenzo nkomo yingcwethi ecubungula ezombusazwe limuzoxoxa lapho ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa Umkhuhlane wendingindi oqhamuke ngomabasa lonyaka esigabeni seManicaland ubikwa usubulele abantwana abafika amashumi ayisishiyagalombili abangamakhulu amathathu balaliswa yiwo phansi. Uhulumende uswela ukumemetheka komkhuhlane wendingindi lokhu kwabenkolo yesipostoli eManicaland esithi yibo abangahlabisi abantwana babo ukuzivikela emkhuhlaneni lo njalo kabelaphisi labo abayabe begula. Amanye amadolobho aseZimbabwe asehlezi elungele ukubana nxa umkhuhlane wendingindi lo ungafika kwezabo izigaba batholakale sebewulungele. Kobulawayo umqondisi wezempilakahle kukansile yaleli dolobho umnumzana Charles Malaba uthi sebelungele ukumelana lokumemetheka okungaba khona kumkhuhlane wendingindi ngokuthatha amanyathelo athile. Wabuya waxwayisa izakhamizi ngokuhlanzeka ukubana bazivikele kweminye imikhuhlane ikakhulu owesihudo ngenxa yokuswelakala kwamanzi kuleli dolobho kulezi nsuku. UMalaba uxoxa loGaina Gumede Saidi oweStudio 7 ngalolu daba.
Kobulawayo owakathesi ke singakatholi amakhesi endimini but siyazi ukuthi indimini siqhamukile elizweni kwezinye izindawo zelizwe. Kodwa kobulawayo owakathesi esisabeni sandla sebe singakatholi amakhesi.
Lenzani ukuthi lizilungiselele ukuthi nxa ingaqhamuka kobulawayo lilungiselele
okuqala ngathi vele ezi-EFS department sihleli sivele si-alert siremzamo ukuthi simele ukuthi siyazi ukuthi imikhuhlane ingaqhamuka anytime so kulama program yele abe ekhava noma ukuthi nxa umkhuhlane waqhamuka kusithole sizilimselini. Kodwa lokho kwenzakala ukuthi engavele khona ama-program nxa sekuze ukuthi sekuze umkhuhlane siqhamukele kwenye kwezinye indawo within ilizwe.
Kulalaba abathi bona abahlabisa abantwana ingxenye ngenxa yenkolo zabo, lenzani ngabo labo abantu? Ngoba kukhanya kumemetheka kulabo abantu abangahlabisiyo abantwana ikakhulu.
Ye, hayi, siyazama sele ukuthi sibakhuthaze labo bona, especially abantu bakhona abantu abama-church amanye athi bona abantu babo bangangenanga bahlaza. Kodwa siyazama ukubabona ukuthi uhlupho olukhona ukuthi sizama ukuvikela abantwana. Asithithi bephambanise-ke ekukholweni nabo, kodwa iy'mpilo zabantwana ziqakathekile njalo banazele futhi nxa abantu babo sebethe baba lo mkhuhlane ugcina usungena kwabanye abantwana laba abangasuko part of i-church yabo. So wokuthi sibe naye njengoba sazi ukuthi ukushintsha ukholo lomuntu kubhilevo womuntu ingqondo yomuntu kunzima, kodwa vele asidinwa njengoba sile sisebenza khona asidinwa ukuthi sizame ukubakhuthaza ukuthi bakubone ngelihlo elishiyeneyo ukuthi senzela abantu ababo isheke yabomkhulu
sesesitshintsha lapha sesihamba ngendaba zamanzi. Amanzi koBulawayo kulezi nsuku khanya ayaswelakala, ayahlupha. Lokhu kukhathaza njani impilakahle yezakhamizi zakoBulawayo?
Kulohlupho olukhulu kakhulu ngoba yazi amanzi vele aqakathekile nxa sikhangela indaba zokuhlanzeka, ngoba nxa abantu besendaweni engahlanzekanga kulabo ukuthi siqhamuke imikhuhlane, especially imikhuhlane esifuze leminye nje ukuthi imikhuhlane kodwa ukuthi abantu abasagezi, abantu abasasuthi bagcine indawo zawo, amathoyilethi izambuzi zihlanzekile. So khona kuyana kuya-expose abantu kumkhuhlane, especially imikhuhlane yesihudo. So esikwenza thina i-department sigcina ngokuthi sikhuthaze abantu imfundiso yokuthi asijanxa amanzi analawa amabethanga bengathola baphathe muhle, njalo kuzama ukuphephela amabethwane nxa sibe nawo aphathe muhle. Ngoba uma abantu amanzi sephonga ukuthathwa sigcina emakhonteneni lapho kufuna ephuma ezimpompini, kubamele samazinana asevele eqondile ehlanzekile begcine bakontaminata bona igcine siba yilohlupho futhi sesezini sehlala, ngoba vele abantu amanzi akhona ayabe emalethwana. So uthole ukuthi asesetshenziswa lokhona ukuthi ezinye iy'ndawo zisala zingasagiliswana njengamaizambuzi, njalo abantu bengasahlanzekanga kwemikhuhlane ngaba.
Mnumzana Charles Malaba ngumsekeli kamqondisi wezempilakahle kumanisipala wakoBulawayo. Limuse xoxa lapho logane nagumede Saidi owe-Studio 7 ngocingo ekoBulawayo. Ibandla lezanu PF lazise namhlanje ukubana liza kwenza umhlangano walomkhulu owe-Congress kususela mhlaka 26 Mfumfu kusiya mhlaka 29, lapho elizakhetha khona umkhokheli walo omutsha kanye lamalunga e-Central Committee. Lokhu kwaziswe ngumqondisi wenhlelo zaleli bandla uMnumzana Obert Mpofu. Umhlangano lo uza ngesikhathi kubekwa kulokudonselana okukhulu phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga. Ngokunjalo umbuzo omkhulu ngothi singabona uChiwenga incintisana nalo Mnangagwa na kulomhlangano la idinga ukubana umkhokheli weZANU-PF. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga leZANU-PF Central Committee uMnumzana Joseph Chuma waqala ngokumbuza ukuthi kuyini sibisibili abakukhangeleleleyo kuCongress yabo leyi.
Ikhangeleleyo ukuthi bona sengilonga kuthi akuhle Emhlanganweni lo siyabona ukuthi liza khetha umongameli webandla ubizwa njalo ngokuthi ngu first secretary. Siyazi ukuthi abanye bathi kulokudonselana okukhona phakathi kukababa uMnangagwa loChiwenga. Asisoze sibone ubaba uChiwenga mhlawumbe phuma esithi laye usefuna ukuba ngumongameli webandla inencintisana lo uMnangagwa.
Angibona ukuthi bandalo mina ngoba yena ubaba ukuthi kanti ngikumele emgcekeni yedwa ethi bona i-candidate yethu eka 2023 ngubaba uMnangagwa. Kwayele ukushilo emgcekeni phambi phakathi kwabantu kuzabetha kuvele ngabe ubona kuthinte izinto. So angiboni mina ngoba yisebenzi abantu abafuna ukuphela because i-division ebajenele ngibonile omama bayenzile i-conference yabo already preparation for the congress lapho-ke abagcobe khona uMnangagwa obana abe ngiyozathumela ngo-2023 yabona nama-youth futhi lawo esenzinto efana naye ku-conference yabo preparation for the same congress naley and I'm sure ama-overtrend yawalandelayo ku-conference yabo I'm sure labo futhi kuzahamba ngendlela efana naleyo ngoba thine sama nokhetho lama-overtrends kuma-district etaba abaningi bayenzile ama-resolution abo bonke beqale bathuma le-resolution ale yokuthi zona kam 2023 ubaba uMnangagwa nguye ozabe esikhokhela ya kuma-elections zona lawo.
Ulilunga le-central committee ukhangelela ukubuyela yini kule committee ukhangelela ukukhethwa njalo?
Ye, hayi mina ngizoba le-central committee ndalo ngikhangelele ukubana ngase ngihamba ekhetheni. Ngizabuyela futhi ngoba ngisebenze kuhle ngendlela ebe ngidinwe ngayo ngabantu abe-province here koBulawayo. So ngoba ngibone ukuthi bane-enending engaphazamisa khona lokho.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu-PF Central Committee. Ukuhlaziya lolu daba untungameli uphinde waxoxa njalo lengcethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efi Hlela Ncube.
Angiboni kusiba nenguquko ekutheni ebantwini beZimbabwe kuzaqhubeka kuyikho khona lokuyana esikujwayeleyo nalabo abazangena ezihlalweni bathi bayibona labana abadiniweyo asebehambele indlela ende yokudiliza ilizwe lifike kulesi sibanga singelamsebenzi singelazibhedlela singelamigwaqo ngenxa yabo. Ngakho-ke akunalutho oluzasebenzela abezimbabwe oluzazalwa khona.
Kulembiko esitshona siyibona lapha abanye besithi kulokudonselana phakathi kukababa uChiwenga lo uMnangagwa lanxa nje bona bezanu-PF bekulandula. Ubona uChiwenga encintisana lo uMnangagwa yini la edinga ukuba ngumkhokheli webandla?
Angiboni kusenzeka lokho. Akujwayelekanga ukuthi emabandleni anjengabo zanu-PF kwenzeke izinto ezinjalo. Ngakho-ke kungamangalisa nxa kungenzeka. Ngakho-ke akukhangelelanga nakancane ukuthi kungenzeka kuzaba yinto nje esiyazi ikhona kumbe esiyizwa ikhona ukuthi kule mpikiswano kunokudonselana phakathi kwamongameli nomsekeli wakhe. Kodwa angiyiboni into yakhona isisiyakwenzeka ku-Congress. U-Deputy Vice President ezaphakamisisanje esethi ngikhona nami ngifuna ukungena. Nxa ngabe efuna ukungena uyabeza nominethwa. Kusemanje kusekubonakala ukuthi kumadali kodwa kangiboni kusenzeka lokho.
Ubaba uMnangagwa engakhethwa kuCongress lapha adonse kuze ukhetho ngomnyaka ozayo anqobe abe ngumongameli njalo kweminyaka emihlanu ngemva kwalokho ubona isima eceleni yini evulela ubaba uChiwenga kumbe sizabona kuguqulwa isisekelo sombuso wezano mhlawumbe leselizwe eqhubeka njalo encintisa?
Angakuphike ukuthi kungaguqulwa isisekelo selizwe seZimbabwe ngoba asikwazi ukuthi emicabangweni yabo kamsa ngabe kodwa njengabantu esibazi bethanda ukuhlala ezihlalweni ngeke kumangalise nxa ngabe bengaguqula isisekelo sombuso. Kodwa njalo nxa engaphuma njalo kungeke kumangalise kodwa ngizama ukuthi ahlale okwedlula inyaka le engu-10 ivunyelwe isisekelo sombuso nxa izampiye pipake le parati zile. Angiboni kukia tifili onyo edo, aga kama hantarada kusaganipa, unga menzu kuta kusibizwe ya 26 zampiye fu ngale kuka 1028. Kwa miso kui kutu izante aitele makoti.
Ibandla leli lithi liza kuqula njalo inhlelo ezingaba lomthelela kuhulumende esingathi kuformulate ipolicy. Kukhona inokutsha obona mhlambe bekuleta okungathuthukisa impilo kaZulu weZimbabwe.
Akukhona kancane ngabe kwakukhona ngabe sasa kubona kudala eminyakeni ngu-42 bese sihlalweni. Ngakho kuzaba kuyikhona lokuqesha ukujwayele ukuthi lapha nalaphana kuyenzeka lokhu nalokuyana. Kodwa ebantwini abaningi izigidigidi zabantu asoze zithintwe yilokho okuzakwenziwa ngane ngaphandle kokuthi kuphela sihlukuthele okwedlula lokho okuyikho khona. Asivumele ukuthi soluhanjiwe uhambo alisibonile aluhambi ngendlela efaneleyo. Lapho siya khona sikho lapho abantu bezimbabwe abafuna ukuya khona. Ilizwe selidikile liyamsebenzisa lilalutho. Ngenxa yalezo ndawo mapolicies okukhulunywa ngawo. Ngakho-ke ngangibona ukuthi kuzaba nenguquko kuma-policies lawo ukuze kukethwe impilo entsha ebantwini bezimbabwe. Kuzaba yizibhedliswa nje ezingazali lutho.
Live talk namhlanje uhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ngokubhalisela ukuvota kanye lokuthi bathini ngempumela yokhetho lwakwelekinya olusanda kugqitshwa. Uhulumende uthi usezakhangelisisa ukukhuphula isigaba seholo lezisebenzi zakhe esibhadalwa ngedola leMelika esama allowances kanye laleso sigaba esibhadalwa ngedola leZimbabwe. Lokhu kubikwe ngumnumzana Mthuli Ncube, umphathintambo wezemali. Izisebenzi zona lokhu ziqina ngelokuthi zifuna iholo lazo lonke libe lidola leMelika ngoba indleko yonke yempilo isihlawulelwa ngaleli dola. Izisebenzi zikahulumende lanxa zisamukela isaziso sikahulumende lesi, ingxenye iholo lazo elibhadalwa ngedola leMelika zona zithi ngabe lonke iholo langkhona lihle libhadalwe ngumqashi ngedola leMelika, hatshi ukuhlanganisa lele Zimbabwe elingasasebenzi endaweni eziningi zelizwe ezitolo lakwezinye indleko zempilo. Umnumzana Anthony Majongosi, isikhulumele senhlanganiso yabongi eyeZimbabwe Nurses Association esibhedlela se-UBH, uthi bafisa ukubana iholo lonke baliphiwe ngedola leMelika.
I-government yasizosakhela, izozama ukusakhela i-USD, amadola e-America, bonga ingasifakhela ama-US dollar, siyakubongela kukhana. But izoithi izofaka enye imali abe ama-RRTGs, enye ama-US dollar, kodwa thina siyaqhubeka phambili sithi hayi, thina sifuna imali yonke leyana ibe ama-US dollar, yikho kuthi sikwanise ukuthi siphile kuhle.
Umnumzana Lindi Nkosi maqathelana wenhlanganiso yababalisi eyeZimbabwe Teachers Association uthi kulecebo elihle, kodwa kumele kube lesiqiniseko sokuthi ngokwesikhathi eside lokho okwenziwa nguhulumende.
Ngibonani abantu abaningi bazayimukela ikakhulu nxa ikhweza nge-US dollar. Kungenxa yokuthi into eziningi esesizithenga zona ama-services le nto esesizithengile zona sesithenga kakhulu i-basis sesiba yi-US dollar. Kodwa engabe sengikwesabela ukuthi uhulumende engabe kambe ulayo imali yenelisa ukusustaina i-US dollar salary leyo na. Ikakhulu considering ukuthi inhloso yabo ibingeyokuthi bekhangele bebuthelele izimali ukuthi sinelise ukuthi sihole imali khona ukusiholeza okwesikhathi eside.
Umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli seyinye njalo inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ. Yena-ke upha umbono wakhe ngaleli nyathelo elifuna ukuthathwa nguhulumende.
Umbiko Mthuli noMamvima abasinikeza wona njengabameli bezisebenzi okuthi bazakhuphula imali ye-US dollar ngoSeptemba, babuye bakhangele behlaziya leyi RTGS isitshengisa ukuthi uhulumende usaselo mango omude phakathi kwakhe lezisebenzi. Besicabanga ukuthi umhlangano lo ngokusondeza eduzane phakathi kwezisebenzi lo hulumende, pho uhulumende kafuna ukubona ukuba izisebenzi azenelisa ukuphila.
Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube kanye lowezisebenzi zikahulumende uMnumzana Larry Mavima batshele abameli bezisebenzi emhlanganweni oqhutshwe ngamaviki edluleyo ukubana basahlolisisa umcabango wokukhuphula iholo lazo ngenyanga kampandula kanye lokwengeza isigaba seholo elihlawulwa ngama-RTGS. Uhulumende uthi uyaqakathekisa impilakahle lenhlalakahle yezisebenzi zakhe, kodwa inkinga isuka ibe ekuthini akenelisi ukuthola idola lemelika lula elenela uholisa izisebenzi zakhe. Uthi kodwa uzakhuphula isilinganiso semali yama-RTGS kusiya ngokuthi umuntu vele uthola malini izisebenzi zikahulumende zamukele lumbiwo. Ngemibono ehlukeneyo, abanye besithi leli linyathela elingelaqiniso mvaveleli, lale imali efakwayo ilidola lemelika ingelabizo ingeyama-allowances kuphela, okungenzeka ukubana ivuke ikhitshiwe loba nini. Kunje zihlala zisethusela ukukhalala umsebenzi ngoba iholo lazo lingahambelani lentengo esezitolo layo yonke indleko yempilo.
Inhlanganiso ye-Business Economic Empowerment Forum, BEEF, encedisa abantu ukuqalisa amabhizinisi atshiyeneyo aguqela ukulima, ukuyembala, ukuthenga lokuthengisa, kumaviki edluleyo babe lethuba lokuqhuba imihlangano yemfundiso besabelana labalimi ngendlela zokulima ibilebile. I-BEEF yona ipha abalimi inhlanyelo ngoba yiyo evame ukuba lentengo ephezulu lolwazi lwendlela zokulima lesi silimo. Okayena kumete saithi we Studio 7 ubele thuba lokuxoxa lomqondisi wale inhlanganiso unkosikazi Lindiwe Mpofu Mahlahla echasisa kabanzi ngolinywa kwebilebile.
I-BEEF yaqalisa ngokuqalisa kwahulumende lo omutsha eZimbabwe, njalo yinhlanganiso eyabunjwa ukuthi imele abantu kumabhizinisi ngendlela ezitshiyaneyo, kuba futhi befinyelele ukukhuluma lohulumende ngendlela ezinhle. Inhlanganiso ye-BEEF ikhuthaza amabhizinisi amaningi. Ngaphandle kokulima, sikhuthaza ukuthi abantu abakhangele i-tourism, i-manufacturing, i-mining, njalo nendaba ze-procurement. And endabeni yokuthi sikhangela bomama, abo-youth namadoda, anyone okubhizinisi simkhangele.
Ungasitshela ngamafitshane ngemihlangano elibe layo kule iviki ephelileyo, belihlose ukuthi lenzeni?
Inhlanganiso yethu ye-BEEF ebesilayo eBulawayo laseKwekwe leHarare besikhuluma ngendlela yokuthi abantu bengalima njani ibilebile langentengo yayo lokulithengisa ngaphandle kwelizwe.
Ungathi kungani likhetha ukukhuthaza abantu ukuthi balime ibilebile?
Ibilebile kuze silikhethe yisilimo esingcono kakhulu, njalo asibizi izinto eziningi ukuba lilinywe. Lingalimeka lingalandlelo eziphezulu kakhulu, njalo futhi liyafuneka ngaphandle kwelizwe.
Singathi esikhathini esiningi abalimi bakhala ngokuncediswa ngenhlanyelo lokunye okunjalo. Lina njenge-Business Empowerment Economic Forum libancedisa ngani?
I-BEEF incedisa abalimi ngokuba subsidizela inhlanyelo, ngoba inhlanyelo yebilebile iyadura.
Ubona abantu belwemukele njani uhlelo lwenu lolu olokulima ibilebile elilukhuthazayo?
Abantu bayathokoza kakhulu ngendaba ye-BEEF ngoba sesihlanganise abantu lohulumende, njalo sakwanisa ukutshintsha amanye amapolicy kumabhizinisi lama-industry lapha eZimbabwe ukuthi abantu besebenze ngendlela.
Lo-ke ngunkosikazi Lindiwe Mpofu Mahlahla, umqondisi wenhlanganiso ephathisa abamabhizinisi amancane agotela okukulima.